kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 mhlaka 22 ngomvulo kumabasa 2019 igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa kwenkokheli yebandla le-MDC, abanye besithi kulabo esiNdebele abalutshwana kakhulu.
Lokhu sokwenza kube wesi nje khona ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavele emathuleli bayamarginalizwa, abathiwa amathuba and kuba wesi nxa sesibona khona lokhu sesenzakala ku-opposition.
Ukubotshwa kwabosiphatheleni ngobuningi kwesatshelwa ukuthi kubangela ukwehla kwesisindo semali.
Njalo lezisuke bethethe amapholisa aphandle abangayisibo bethawuni esibajayele. Ebethethe amapholisa akuma-station ayemalokitshini abangajayelwa.
Lamuhla sisungula uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Kwenziweni ukuthi kube lokukhumisana umlotha?
Badiniwe ngentolo bafuna ukuthi intolo iphele, azisebe zabo zingatsho ziputhise ndiferiyali nabalimalayo bakhompansethe. Umnankakho sevumile ukuthi zakuyenza khonoku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kuzigaba amaprovince ebandla le-MDC ayisithoba munwe munye abalisa esakobulawayo esezikhethe inkokheli kulabo esiNdebele abalutshwana kakhulu asebekhethiwe kubandla le-MDC. Lakunkokheli emqoka ebalisa umkhokheli labasekeli bakhe abathathu, kwezinye izigaba kukhethwe abesishona kuphela kungela ngitsho oyedwa owesiNdebele. Lokhu kuthi abanye bebuzana ukuthi leli bandla alisoze ligcine liswela usekelo esigabeni semaNdebeleni esilenkokheli yesiNdebele eyebandla leZANU PF. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo othi impela kumele udaba lwemihlobo lulungisiswe kubandla le-MDC.
Ye, kade kuqakathekile ukubana befake abantu abavela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzaba kuqakatheke kakhulu ngoba ngokwenzakale khathesi kukhanya kulabantu abalutshwana kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube wesi nje khona lokhu ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa, abathiwa amathuba and kuba wesi nxa sesikubona khona lokhu sekusenzakala ku-opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesiNdebeleni iningi labo kalivoti njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo, njalo abanye babo bevele bevotele amashona. Ungathini wena lo?
Ya, ungabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa nxa sikhala kwamanye ama-parties siyathola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besiNdebele nokuqala. Then okwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besiNdebele bengafuni ukuthi bancintise ukubana bevele ezikhundla. Ingxenye kule nsukela khona bona kule mbangeni kuyabe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokhu ukuthi engxenye babona zani bengaze bencintise nxa soze bebe lo ncedo, engxenye soze bekwanise ukuya phezulu kuma-structures e-party. So kuqakathekileyo ukukhangela ukuthi kukhangelwe i-root cause yakhona, ukuthi kukhangele i-symptom, kukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangele lona lolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesishona?
Kuyebe kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhangelwa ukuthi vilo muntu ukhuluma luphi ulini. Umuntu angikona engaba ngumkorekore, engaba ngumnambe, engaba ngumkhala, engaba ngumtswana, engaba ngumsuthu, engaba ngumindiya. Kuyebe kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe akhona ukuthi uvela ngathi xa ungumuntu wesiyonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyabe ukuhle xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyabe ukuhle xa kulikhalanga kuhle suyebo cade lulisikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko okukhulisa umkonomi okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe lokulungisa ama-problems esilawo we-economy lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani kuye kuzathatha isikhathi lokho kodwa singekele ukuthi sikulungise khona lokhu khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje osandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi udaba lwemihlobo ayisiyondaba emqoka kubo ngoba bekhangelele ukusebenzela uzulu wonke wesigaba semandebeleni. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, si kuchayele ihlombe ukukhethwa kwakho ukuba ngusomlomo wesigaba sakobulawayo.
Ye, ngiyabonga lokhu uchayele ihlombe. Kodwa mbonani abamele ihlombe wedlula mina yilaba abavotayo nalaba abangedi futhi ikhethi ngoba angazake ngibe ngumuntu okhulumela ibandla lavo kungelasi lusekelo lwabo.
Kube lokukhonona ekukhethweni kwenkokheli kubandla le-MDC kobulawayo kanye lelizwe jikelele, abanye besithi uhlelo aluhambanga kahle, wena ungathini ikakhulu sikhangela isigaba sakho?
Bengezi ukuthi kulabantu abakhononayo, ngikuzwa kathesi nje ukuthi bakhona abakhononayo, kodwa bebona ukuthi aluba bekukhona aluba kathesi ukhuluma esikwenza aluba sesiqole izincwadi singathi ngesikhiwa ngamaphili. Kodwa bonani kusasa silo mhlangano unobhala akasitsheli ukuthi uthiwa kule kungaba labantu abakhononayo. So linto ngiyizwa ngawe mfowethu.
Udaba lomhlobo ukuthi lo umuntu ngowesindebele ngowesishona likuphethe njani kulokhu, njalo libona ngani akusoze kukhathaze na?
Lokho okomhlobo mina angizange ngikuzwe ngoba phela uyabona nxa kulento ehluphayo ebandleni ngathi kulama-branch lapho abantu abangakhalaza khona kulo Abita General kule province yona le njalo kule template esayinikwa yi-National Council i-template ekhulumayo nokuthi nxa umuntu edle isikhalazo ulakho ukuthi abhalele ku-National Committee angithi eyenza le abathi ngesikhiwa iyaphila ukhalaza. So
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza usandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa isidingo ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kusasa sizaxoxa kabanzi lo mnumzana Chirodza ngenhlelo zakhe ezokuthi uzazithatha azifeze nxa eseqalisile umsebenzi okuqotho. Thiyani indlebe. Kulandela imbiko kahulumende yokuthi kulezinye iziphathamandla ezisebenzelana labathengisa imali emgwaqweni abazakala ngelokuthi ngosiphatheleni ukwenza idola leMelika lingatholakali lula, amapholisa asengezelele umkhankaso wokubopha laba bantu. Kambe ukubotshwa kwabo kungobuningi kungaba kubangela ukwehla kwesisindo semali na? Uhulumende wathi isisindo semali yohlobo lwe-bond sesizakwenziwa ikuthi idola leMelika lifunakala okunganani ngesikhathi esithiyeneyo. Uhulumende wathi njalo isisindo se-bond sizamela kudola kumadola amabili lamachumi amasenti amahlanu $2.50. Kodwa siyehla kancane kancane saze safika kusilinganiso sokuhlanu kudola linye 1:5 ngesilungu. sixoxe lo munye usiphathelene ongathandanga ubethwa ngegama ukuze sizwe ukunengi okwenzakala ezitaladeni zakobulawayo.
Ezitaladeni kunzima kuzwa, kunzima kakhulu ngoba kuyabotshwa abantu vele sibantu nabatshintshe imali laba u-Black Market. Kuyabotshwa and ungatholakala utshintshele umuntu imali ready ended. Ijele sibili hamba ejeleti. So kunzima vele bengisuka, akulanto enhle.
Wona amapholisa agcwele ezitaladeni kumbe kukhona okwenzakalayo ukuze balibone ukuthi abantu bayatshintsha imali?
Bagcwele ezitaladeni njalo bayabe ku-plain clothes. Kusesikhathi uyabe chathene ungamboni uthuthi uyathuze xhaka selibojiwe. Njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisuko bethawuni esibajayele, bebethethe amapholisa ama-station ayemalokitshini abangajayelwa ngoba benanzeka ukuthi abasesibajayela basabophi.
Manje nxa kuyukuthi umuntu ubojiwe uyavalelwa kwesikhathi esinganani?
Sokuzaya ngu-magistrate ukuthi ebone ukuthi isigqibo sakho siyabanga. Abanye bahamba beyenza i-community service, abanye bayahamba sibili jele.
Manje khonokho akwenza ukuthi inani labayenza umsebenzi wona lo lese
liyehlile vele ngoba nxa ubona abanye abantu bebotshwa esejele kuyinto ethusayo. Njalo le mali bayathatha bengakuthola ule float yemali bayathatha bebhenkise e-reserve bank. Uyabe usuyabhenkisa u-account e-government. Kamiyana uyithole uma ungala reason ukuthi uyithethe ngaphi kumbe ufuna ukuyenza.
Isisindo semali lezinsuku asiphanjaniswa yini? Yikhona lokho kwenzakalayo ukubotshwa wabo siphathelene?
Siyaphambanisa sibili ngoba imali iyayehla kakhulu.
Lo ngomunye wabaphila ngokuthengisa imali ezitaladeni abazakala ngegama lokuthi ngosiphatheleni, obekhuluma engafuni ukuthi simbethe ngegama, ubekhuluma kodwa ayikhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ziphuma kumaphephandaba. Iphephandaba leli Sunday Mail lithi kokwakuqala selokhu ilizwe laqala umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair, kule nani labafuna ukubukisa okokuthi sokuswelakale ukuthi bazabukisela ngaphi, kwagcina kusakhiwa amatende. Iphephandaba leThe Herald lithi uhulumende usephe uhlelo lokudonsa amanzi omfula uZambezi ukuthi afike esigabeni seMandebeleni kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela esigabeni seMandebeleni ezeMatebeleland Collective. Iphephandaba leThe Herald lithi kusiyafika izolo ntambama inani labalahlekelwe ngumphefumulo kukhefu lephasika beselifike kuchumi lasikhombisa i-17. Ngasikhathi sinye nyakenye kwase kubhubhe abantu abangamachumi amabili lambili i-22. Okwamanje ke sizwe imbono yabalaleli be-Studio 7 abasithumele yona nge-WhatsApp.
Nibonani, mthokazi omuhle nabalaleli be-Studio 7 bonke kanye nabasakazi. Ngisacela nje ukunibekelela ngapha e-South Africa, igama lami nginguSipho wakwaNdlovu, ngihlala kwaKosiphepha eCholojo. Ngiyasacela nje nami ukuphawula ngale ndaba ye-ground. Ukakhulukazi bengicela ukuphawula amagama ami ngiwabhekise kulobaba abathi ugawula lo wezanupf enijwayele nje isikhathi esiningi ukukhuluma naye lapho. Lo baba lona ma ezothena akukhulunywe, kodwa abanye amagama azwisa ubuhlungu engakhulunywa. Abantu, umuntu ma engabe eseyinhlungwini kumele ekhulume ngey'nhlungu zakhe ukuthi ubuhlungu kuphi, hhayi ukuthi umuntu ekhulume ukuthi hhayi ngilimele nje, kube ngazathi manje ukulimala kwakhe akabuzi ubuhlungu. Ubuhlungu kumele umuntu ebukhulume bonke, kanye nengonyuluka yonke egonyuluka umuntu khane ezoba right. Manje umuntu uma ezokhuluma efihla okunye okusho ukuthi sokune-problem lapho. Ngoba manje bayesaba bona njengabantu bezanupf ukuthi umuntu uma ngabe mhlawumbe sikhuluma into ababezenza ujike kube ipeyini kubo ujike bangazathi manje kube buhlungu basisefuna ukuvala abantu umlomo futhi ukuthi kungakhulunywa hayi ake sikuyeke indokho nje impela kube ukuthi siyakhululeka nje nathi sibe right sisithathele ukuthi nathi kube lokho kunyathela izinto ake nje ilizwe lethu nabi livumele inkululeko abantu bekhulume the way abazizwa ngakhona ngicabanga ukuthi ngokwenza kanjalo sizohlalisana sonke singabantwana bezimbabwe
ngiyabingelela Studio 7 ukhulumayo uMahluli Mabhena zala emaguswini esipemba ipani ngale ndaba yeGugurawondi ma uthi kuyabuyiswana sicela ukuthi kube khona i-truth commission ezokhuluma ukuthi kuze kwenzeke kanje kwahamba kanjani onecala kumele agwetshwe ashushise aza agwetshwe avume icala lakhe noma aliwini icala lakhe ibona kumele kube umhlahlandlela kunokuthi kuthiwa kuyavunyelwana ukuthi hayi ngiyavuma ngiyaxolisa uxolisa kanjani umuntu akaxolise kodwa phela ashushiswe sikwazi ngoba kumanje azange sithole ama death certificate abobaba bethu sahlukana nababa bethu kabuhlungu kanje kakhulu salahlekelwa ngabazali indlela ebuhlungu salahlekelwa izinkomo zethu salahlekelwa imfuyo yethu salahlekelwa impilo yethu sadisplaceka zaphela inkomo zalenyamalala sathuthe endaweni sahlupheka kwaze kwahamba omama bashona umama washona esenyeni sifo sikashukela ngoba wayecabanga kakhulu ngibona kwamu-afektha kakhulu empilweni yakhe ukuhlukana nomyeni wakhe namahle sahlupheka kakhulu silivayela amabhasi nayo yonke into ngeke kuthi kuuyena onayo abuye futhi abe uyena futhi ophethe uhlelo ukuthi uzokwenza kanjani yini sicabangelayo ithile kumele sisho kumele kube nibe nabantu amalokhuzeni abantu abazomela lento amaloyazi noma inkantolo ezoshushisa laba bantu zima bevume ukuthi abame phambi kwe-truth commission
ngiyaxolisa ngokungazi bethi igama mina igama lami nginguBruce Moyo ngikhuluma ngise-Johannesburg iyangidla kakhulu indaba le ngiyajuluka ngila uhulumente engazokhuluma imbudala engabantu abadala mina ngapho waye begamuza zakhamuzi ndibazwisise kahle igama labo leli ukuhlokusoba sokukhululekile ukukhuluma eGugurawondi hhayi aliyehli kahle le
ndivuka njani lonke ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 nomhlaba wonke nje ngiyalibingelela kathesi lapha ngifike ngikhulume lami engunanje lela engakubonayo ngeGugurawondi iGugurawondi le ifika mina ngangisiselejahanyana nje 23 years ngakubona sibili ngoba ngumunye wayefanele abulawe ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDF eRupane basifica sisemsebenzini ngabana abantu basishaya basithatha basisenkambeni yesiwahle lapha abathona besishaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala lathi sisonke sibulala kodwa thina sitshaywa ngoba futhi ndalokho basibamba mlani edibha besishaya ngentonga zabantu ababathathela edibha lemichilo lezamboko sashaya sashaya kuthe basikhulula ngabo 3-4 khonapho esikhule sahamba sangaphandle ngalezi ndlu zethu zingale ngaphandle sihlezi ezindlini zethu bafika ntambama sebehamba ngeland rover bafika ngeland rover bacela amafotholo bebabili bacela amafotholo beboleka kufolomani ufolomani uthi kazihambise amafotholo bona babuza bathi akomana batangathi nabo nemasikati bari kuphi ufolomani uthi hayi bakhona balele lapha endlini ngoba sasithone siyibundula imini yonke badayizeka uye khulu nxa sihamba kwaphana ntithe sesihamba la mafotholo nasifika sifaka amafotholo emoteni umuntu lwane uyaphuma ngale ku-left side emoteni ubhoda phambi kwemote buya kulo driver lapho efike abe sesala ukuthi aphi lwane abasembuza ethi orikuti athi ndokumbira abantu aba 1-2-3 ndothi akurara iyo zino ecela thina sisizwa sifaka amafotholo emoteni ngemva kwejip
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu abasithumela ona nge WhatsApp lani lenelisa ukuthi lisithumele njengoba lisazi sekukhululekile ukuthi lixoxe ngodaba lwegugura hundi lokunye nje lingasithumela kona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwa manje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili eSri Lanka ngemva kokudubuka kwamabhomba athile emasontweni amakholwa esiRoma lasemahoteleni kusehlakalo esingakazakali ukuthi sibangelwe ngobani esithiwa sona yiso esikhulu kakhulu kuminyaka elithumi edluleyo. Uhulumende wesikhatshana ukhokhelwa libutho leSudan uthi uzathumela ikula kwelemelika ukuthi ilizwe lisuswe kuluhlu lwamazwe asekela ubudlwangudlwangu besi-terrorism ngesilungu. Lamhlanje ke kuhlelo sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi segugura hundi lokuthi imizamo kahulumende yokuthoba amanxeba izaphumelela na. Sisungula uhlelo sixoxa lomunye wabasungula umanyano wenhlanganiso ezemathebheleland othiwa yimathebheleland collective umnumzana Angliston Sibanda kodwa ongasali lunga lalinhlanganiso. Linhlanganiso yiyo phela eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa ngodaba logugura hundi abantu bekhululekile lokunye okunenginengi kesizwe ingxoxo yethu.
Mina angikhulumeli i-collective, ngikhuluma mina njengomuntu osuke ngomunye wabantu abasungula i-collective. Nanxa ngingasuke semlomo we-collective, abantu bonke bona ababaningi abakhuluma kakhulu singabalandelela ngamunye ngamunye balamanga, abaningi bakhona abaqinisanga. Sinabantu eMathebeleland abenza imali nge-Gugurahund, sinabantu eMathebeleland abahlalayo abakwaziyo lapho kulamangcwaba abantu khona abe-Gugurahund abafayo. Kuyabuya abantu bevele eHarare, kubuya ama-researchers avele emazweni afika abo babuza ukuthi mbani okwazi lapho kulama-mass grave khona eBhubhuti, bangakwazi ukuthi ngubani, bamnike okuncane okokuthi ahambele aye bathengisa lapho kulani okulamangcwabo lawo khona. Bona labo bantu abanjalo yibo abantu abangafuniyo ukuthi kube ne-progress ngoba besenza abanye bakhona sebeziphilisa ngendaba yegugurahundi. Kube labantu-ke abangazisisiyo kahle ukuthi into ethiwa yi-civil society isebenza njani. Bafuna ukuthi akukho possible ukuthi wonke umuntu agcwale erumini eyi-one akhulume.
Inhlanganiso zeMathebeleland Collective zona lezi zonke ngezindala na kumbe zikhona ezibunjwe kathesi sokuqala udaba lona lolo?
Akho inhlanganiso ezibunjwe izolo. Siyabha ku-trust kade yabakhona kusukela ngabo-1997, ihoza kade yabakhona itoyitoya. Aso bantu abangaziyo ukuthi abantu beMathebeleland bafunani. Kade sasebenza sisilo loMnangagwa, saye samnika ibizo samdika izandla ezibomvu sisithi yena kalukulungisa isidaba legugurahundi kusasenzima kubophisa. Namhlanje abantu sebethibilika udingungasakwazi ukuthi kahle kahle abantu emandebeleni bafunani. Akusoqiniso ukuthi abantu abakonsultwanga. Ingabe vuma abantu ukuthi yabakhook trust kade yasebenza ekhevi, kade yasebenza emangwe, kade yasebenza enkaya eGwanda, kubuhlungu namhla ukuthi iyabhakhook trust ibuye lemibono evele ebantwini bezigabazelo lezi evele isebenza khona ikufake kube lugwalo. Kulokho okunye abakhuluma ngakho kukhona kuseza kwenzakala ngoba i-National Peace and Reconciliation Commission iseza qhubeka isiya ezigabeni. Kodwa abantu bakithi abanye mhlawumbe ubuhlungu lobuyani obunye obungela obuhlela i-logic ukuthi sicabange kahle ukuthi sifuna ukuthi kahle kahle sikufunayo kuyini. Ucina ungasakwazi ukuthi bafunani. Bese kubuya abanye futhi igande abafuna ukuthi izinto ngabe zenziwa yibo ziphume ngabo kungabi ngabanye abantu abazenzayo. labo bantu bakalomhobholo nje ukuthi into leyo wayisenzwa uDumisani Nkomo wayisenzwa uJane William babese phuma namatheory amaningi ukuthi hey umnankagwa ubathengile abantu laba kwathini kwathi into ezinjalo kanti abantu abavele ba-affected ngegugurawundi ama-isgermin victims egugurawundi badiniwe ngento leyo bafuna ukuthi into leyo iphele azihlobo zabo zingcwatshwe zipudisent burial labalimalayo bakhompensethe umnankagwa usevumile ukuthi uzakwenza khonokho.
Bakhona njalo abathi bona inhlanganiso le isifakwe phansi kwekhwapha likamongameli Mnangagwa, nanku inkokheli yenhlanganiso isibonakala isimncoma. Ungathini wena ngalo?
Uhlupho lukhona vele akuswelakala abantu abanjalo ngoba kunabantu engithe mina bayakholisa ukuthi isimo siqhubeke sinje ngoba kunama-political parties amanye asurvivor ngokuthi kule ndaba yegugurawundi. So nxa usitheni gugurawundi kawudilwe layo kudlule lokhu bona bawe bengasela agenda. So kuthola kuyatholakala kunkhonokho sile mibono ethiyeneyo layo imibono yabo. Kodwa okumqoka yikuthi yena okusalayo yikuthi ma umnankagwa engakwenza lokhu avume axolise ngegugurawundi abantu bangcwatshe amathebelenti imathebelenti hambe ezi-water project iqalise amanzi abuye kobulawayo abantu ba-precompensation kanti sebe safunane okunye ngaphandle kwakhona lokhu kuyabe sekukubangisana nje ukuthi into leyo iphume ngobani omunye efisa ukuthi ngabe iphume ngayo nje kuphela okuyi-competition lemihawu.
Alo ke ngumnumzana Angliston Smanda ebesixoxa laye kuhlelo olutsha, uhlelo lapho esixoxa khona ngodaba lwegugurawundi. Ye lani lilakho ukuthi lisithumele elingakutsho lani ngodaba lolu njengoba selivunyelwa ke ukukhuluma likhululekile. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Dumiseni Nkosi ivukile. Ye izolo ke liyazi ukuthi yilo ilanga lapho inkosi uJesu eyavuka khona esiphambaneni. Ye u-Abigail Mwembe usigqibela uhlelo lwethu ngengoma yakhe emnandi kakhulu iPascha. Ye i-Easter ke. Hayi okwalamhlanje ke siyehlukane nini ke, sizadibana ke kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke lilakho ukuthi lisithinte njalo ngo 7:30 ntambama. Ibizo ngu Chris Gande, bye bye.